Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kuzibandlela 2020 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngomnyaka odluleyo ngaleli langa ilizwe laliphakathi kobudlwangudlwangu, abanye babulawa, abanye betshaywa, abanye njalo bebotshwa kuvinjwa ukutshengiselwa ngamasotsha lamapholisa. Leli langa liyakhunjulwa lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe ophathelane lesimo sesizwe ngoba amapholisa emvimbile. Silengxoxo lesikhulumeli sakhe.
Apha isabe sokuthi uhulumende okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi upresident Zamisa angahlangana nabantu ngibakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke.
Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abangezelele iholo. Kambe lamuhla isimo siyabe senjani?
Kunje nje amalayini amafutha alokhu efiye esanda ngoba ungananzeka namhlanje ngoba ngikhuluma nje edorobheni angaphambanisi kule garaji elilodwa lelempophoma okuthiwa iphuma.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Phakathi kokukhumbula abantu abayisitshiyagalombili ababulawa ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi inyakenye ngemva kokukhalala umsebenzi owawuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU phezu kokutshabalala komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. Ukutshengisela lokhu kwaqala mhla ka-14 ngozibandlela kwaphela ngemva kwensuku ezintathu. Kwaba lodlakela ikakhulu eHarare lakobulawayo lapho abanye abagqekeza khona izitolo bantshontsha kwathi abanye batshisa izimota. Amapholisa lamasotsha ahlasela ngemibhobho abulala abayisitshiyagalombili laba njalo alimaza abangamakhulu amabili. Abanye abafayo labalinyazwayo babengelani lokwenza lokutshengisela lokhu. Kulabesifazane njalo abathi badlengulwa ngamasotsha ukuhlukunyezwa kakhulu kwabantu lokhu kwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo oluntu. Kodwa olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni uthi ukudanisayo ukuthi amalungelo oluntu alokho engahlonitshwa nguhulumende kusukisela lasona leso isikhathi nyakenye.
Siyasika bakhohlwa abantu bamaZimbabwe ababulawayo kanye nokuhlukunyezwa nokutshaywa kanye nokurejwa ngamasotsha ngomnyaka ophelileyo ngathi ngomnyaka ophelileyo ngenyanga yesikhathi senesesekile sesikhanyela nje okathesi ukuthi kulimizwe ukuthi lokuqhubeka siya phambili nokwethisela abantwana beZimbabwe njalo ngokwefuna futhi ukubasizila kanye nokubatshaya njengoba khathesi bephakathi kokulungiselela okutshengisela kwabo ngokungathakazeleli ukuma komnotho walapha elizweni laseZimbabwe.
Abantu ngaleso sikhathi babengene ezitaladeni bekhonona ngokudula kwezinto ezigoqela ukudla, amafutha ezimota lokutshabalala nje komnotho. Ungathi lukhona utshintsho osolube khona yini?
Hayi, utshintsho lubabi khona kusukela ngesikhathi lapho kwahlukumezwa khona abantu konke okuhlanganisela izinto zembusazwe waselizweni kanye nezomnotho kanye nokuphathwa kwamalungelo akazi izinto ezilokhu zibeke seziba yizinto esikulalapho ezazikhona ngoba sathi singakhangela imali yokuthelakala kanye nokuthelakala kwezi kanye nempilo ekazweni ilokhu yisaselakala nezinhlupho seziningi kofi kubangela ukuthi kuZulu atholakale esefuna njalo ukuthengisela uhulumende ukuthi hhayi kathazi ngezinto okuma kwazo khona kuyikho okubangela ukuthi uhulumende naye esekhanya esefuna ukuthisela uZulu kanye nokuthengisela ukuthi kuzimisele ukuletha imibhobho emgwaqweni njalo.
Alubana kuthe kwaqoqwa okunye njalo ukutshengisela, ubona uZulu ephakamela phezulu yini nxa sikhangela umonakalo owaba khona?
Yes, izulu ngibona uZulu ephakamela phezulu ngoba uZulu okwakathesi usezibonele yedwa ukuthi uhulumende kalasolution njalo kanaplani yokulingisa izinhlupho ezikhangelanile nezulu. I-solution esisele yodwa kuZulu ukuthi ayenze nje ngokuthengisela. So into abayimeleleyo nje ngeyokuthi nje maphonge ukucelwa nje ukuthi namhla kuyathengisela kumbe namhla kuyahlalwa ezindlini. UZulu wonke uzimisele ukuhlala ezindlini zakhe kumbe ukuthengisela ngoba vele sebekhathele ngezinhlupho ezikhangelanile kubaphe ngoba i-corruption level yakhona vele isiphezulu okokuthi wonke umuntu kathesi sebazi ukuthi hayi iyabheka.
Lo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe ikakhulu ubunzima bempilo lokuthi kungathathwa amanyathelo bani ukuhlenga uZulu. Lumbuthano obukhangelelwe ukwethulwa emcimbini obuzenzelwa eMbuya Misotsi Hall elokitshini leMbare eHarare lamuhla. Ibandla le-MDC lithi amapholisa avimbela umcimbi esithi njengoba izikolo zivulwa nje amapholisa ayabe ephathekile. Umbuthano lo obuphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 ubukhangelelwe ukuhlela indlela i-MDC ethi kumele ilandele ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. Lokhu kwenzakala kulokukhonona kwabanye abasekeli bebandla le-MDC abathi leli bandla limadolonzima kwezokubumba kumbe kwezokwenza ukuthi kube lo umhulumende ocacileyo bebambe uhulumende ngamandla ukuthi alungisise umnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo amapholisa avimba umcimbi ofanayo lapho uChamisa wayemele ethule amazwi akhe phansi kwesihloko esithi Hope of the Nation. Kwachaywa abantu kabuhlungu omunye umama wephuka umbala. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Umcimbi lo wokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divola ukhulu kakhulu kade lungesatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela uPresident. Kukhanya ngani amapholisa eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho awucabangayo kuZulu kanye nezindaba ukuthengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa ngeZulu kaZimbabwe.
Kulapho yini ubaba uChamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of the Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani ukuthi bekawukazulu umkhononi ungalungiswa kanjani sesiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
umbuthano lo umbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-NDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kanti ke umbiko lo obuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko okudlula.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe sizatho bani kulivimbeni?
Aphe isizathu sokuthi uhulumende ka okhona kathesi akama kuzwisisa ukuthi upresident Ntsamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona kasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje upresident Ntsamisa.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla leMTC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abengezelele iholo, njalo akwazakali ukuthi lamhla isimo siyabe sinjani. Ngakwelinye icele abazali bakhonona ngokukhuphuka kwentengo yama-uniform, imbadalo yama-school fees kanye leyempahla zokusebenzisa esikolo. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngobunzima obubhekane labazali baleli dolobho lakoBulawayo.
Kunje nje amalayini amafutha alokhu esiye esanda ngoba ungananzela namhlanje njengoba ngikhuluma nje edorobheni ngangaphambanisi kule garaji elilodwa elilefuel lelela empophoma okuthiwa yiBhumu. Amanye amagaraji wonke awala diesel, awala petrol. So khonokho yikho okunye okuhlupha ngoba abantu basemzileni khonapha kuyathelwa amafuel. Amabhasi lawo esikhanya ukuthi abe ngawezumkho lawo asesiwa malutshwana ngoba amaningi angikhona asesiya ngiyabona adinga amafutha, mba amafutha kafikanga kodwa yananzela ukuthi management. Abantu abaningi bagcina begada ama private cars nalawo futhi abantu sebelengile. Ngikhuluma nje ngibakhangele kwaba abalengile ezidengeleni lapho. Singami khonapho siphinde sikhangele futhi ukuthi kunohlupho lwempuphu kulezinsuku eZimbabwe. Kule mpuphu okwathiza okwathengisa ukuthi izaba khona impuphu i-subsidized le yama-$50. But okwenzakalayo ukuthi impuphu ingavelile khona ezitolo angazi ukuthi ithathwa ngoba nizayibona ukuthi igcwele phandle emgwaqweni, iyabe isidula. Abantu bayabe befuna ama-$80, ama-$70 whilst bona beyithenga ama-$50 phakathi laphana. Okubangela ukuthi abantu bagcine kwesinye isikhathi bethwele nzima ngenxa yokuthi yabo susehluleka lokuthenga lapho kuhlala khona engxa evelela kula muntu oyithengisayo laphandle. Ucina siyathenga nale dila yabe 110 yabe 120.
Kho kuthiwa amanye ama-uniform athengiswa ezitaladini achiphile kumbe impuphu ethengiswa phandle ichiphile, kwenza kube ngcono yini?
Ole mali othwele imali, ngasikhuluma ngemali sebe sikhuluma nge-bond kumbe le imali entsha le wathiwa iZimdola, nxa ubambe i-hard currency kungcono ngoba uyenelisa ukuthi uzikhethele ukuthi angahamba ngemsikeni ngemakethe lapha edorobheni ifike ntobhadobha, ama-price akhona abe thiyeni angcono kulalawo nxa usiyaswayibha. Inkwa uyabhanisa ukuthi usithole nge-$13 nxa ule cash. Kodwa nxa usiyaswayipha isinkwa uswayiphe emashopu la amanye ama-supermarkets i-$18 fee. So yiwumehluko engathi ngiyawufanisa nalowo.
Khona ukuzuza imali lokhu kulukhuni yini? Indwendwe zinjani namhla emabhanga?
Emabhanga ungafika ebhanga izolo ngengathi ngibhoda ngatshayisana nabantu sebelele sebelayinile e-post office belayine entambama ukuthi ngisebeyemele imali yanamuhla. So khonokuyana lokhu kuluhlupho. Ikhona ibhange elilodwa engathi ngaphose ngilitshayela ihlombe lapha engiyangilibone koBulawayo i-CBZ ikakhulu le ku-5 Street lo-10th Avenue. Makutshela ukuthi fika before 8, ungafika ngo-7, ungafika ngo-8 o'clock exactly, bayakunika ikhadi lakho, bakunike imali yakho ngoba ngeviki bayakunika $300 usihambela. Ngakuyukuthi le mali yakho ukuthi ngivela abantu bezibabha bala mali. So umuntu uyakunika 300 iphosi uyabe usuphose waqeda kuyimali kade uvele usuthi uyakukhangela. So bayakunika 300 neviki nxa uthethe ngomvulo usuzaphenduka ngomunye umvulo, xa uthethe ngolwesibili usuyaphenduka ngolunye isibili. Ingcono amanye kulesi ngundengunde uyafika ekuseni uthi ufikile ubona sekula bantu abangu-20 phambi kwakuze ukuthi abafike kudala. So abantu bagcina bengela mali, bayabuyela bengela mali nxa uthe wabalule kwatola $50.
Intengo yempahla
akula lutho olwehlayo. akuthwala kuyaqansa ngavele ngantu akuba lehunga hunga lokuthi izisebenzi kahulumende ziyafakelwa amasenti ambalwa kuhle kulale kutshintshwa ama-prize kusiyavuya ekuseni sokutshintshile namhlanje into engikayeli interbank rate ibisika $17.30 isuke ku-$16 so i-black market iyabe isike bo-$27 isuke kubo-$24 so vele kakula kutshintsha na ukutshintsha kwakhona ukuthi kuya kutshintsha ama-figure but udubo luya lusanda.
Hello, okay, ngumnumzana Thembelani Dube esiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usequme njalo ikhefu lakhe waya kwele Mozambique emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Filipe Nyusi owanqoba kukhetho lukamfufu nyakenye. Iphephandaba leChronicle lithi kulemuli yeGwanda ethathelwe imali yamalobolo efika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamarand, i-R50,000. Yizigelegeqe ezine ebezihlomile ngembhobho. Imali le ibisanda bhadalwa ngumkhwenyana. Iphephandaba leHerald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechaze ukuthi unkosikazi wakhe uMary Chiwenga ulama passport amathathu ngalokho uqolo. Chiwenga uthi uMary kumele avalelwe esitokisini imali yesibambiso yesulwe eBayo. UChiwenga uthi njalo abantwana bakhe babegcotshwa ngemithi ngunina uMary okwenza ukuthi athi kumele abotshwe njalo. Okwakathesi ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumlayezelo eliyithumela ke ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani kuStudio 7. Ninjani? Asethembu ukuthi likahle kuStudio 7. Khuluma noBaba Ncube. Nami ngitholile le number zeStudio 7. Okwamanje bengisacela indaba ezalamhlanje ma ngabe zikhona nathi siyisizwe sikamthwakazi sizwe ukuthi kwenzakalani ezweni lakithi wakhiwe noma singaphandle kwezwe kodwa ngicabanga ukuthi sinaloke nathi lungele ukuthi sizizwe indaba zakithi ukwenza ukuthi sihlale sazi ukuthi singabambani singabambi ini. Angibonge bantu abadala.
Salibonani, salibonani, salibonani balandeli nabamameli beStudio 7 kundawo zonke ezihlukeneyo. Lo olibulisayo nguThabani Mhlaba, ngiseGoli eSoweto Midlands Zone 4 ngokomsebenzi. Nami ngithanda ukucizelela kakhulu laphana odabeni lamatitsha abadala. Amatitsha yiwo aphethe ilizwe, amatitsha aphethe umhlaba. Isizwe sinje simile kungenxa yamatitsha, amasotsha umsebenzi katitsha. So amatitsha azama ukuthi amamele kakhulu. Ngicabanga ukuthi ma amatitsha engastrike until ezethole le nani yemali ayifunayo. Ngicabanga ukuthi ne-government yakithi izezwa ngcono izikhalazo zabo. Ngoba manje uma bengathi bona babuyele emsebenzini bethi hayi kuzalungiswa ngendlela noma kuzalungiswa belokhu befundisa, angeke kulungiswe. Into le izahlala kulokhu kuthi hayi kuzalungiswa, kuzalungiswa. Ayabacatshangela.
Yebo, ngiphephisana wakwaSangweni lona ngiseJohannesburg eJulius. Hayi ithi ngikhulume lo okugcina ke lamhlanje noma nje ama record ami engafundwa kodwa ithi ngikhulume ke lokugcwala umlomo thina ezamandebele sifuna ukubushwa yinkosi yethu umzilikazi wesibili uStan Raphael Khumalo asifuni ukubuswa ngomnanga kwakho kudala besibusa akunanto abasenzele yona ezumthwakazi bathokaza abahle asukumenini siseke inkosi yethu yiyo lento ezosisiza siphumenini endabeni zamashona ithi sikhulume lokho ngoba mangithi amashona ngiyazi ukuthi mhlambe selengathi hey ipolitiki wathi kodwa kusalayo kuyafana akuzwanwa sokungcono nje kuhlukaniswe izwe siphumenini kulabo abantu izinto eziningi zivaleleke ukuthi sisekwe ngabantu abangaphandle ngenxa yabo mnangagwa nabothiwenga lapho usiza ngani nje ngopresident banozositshela ukuthi sidle umroho abadala bethu bathwele nzima izingane esikoleni azisafundi lutho zibhizi zifundiswa ngabantu besisoneni uzoyichazelana ingane uma ingazwisisanga ngoba ufanele ichazelwe ngolimi lwayo umathibelendi yonke esegcwele othisha besisoneni bayalamba ngapha izingane yonke into le akulanto ehambayo siyacela sikhulume lokokugcina-ke bamanje kati noma zengingawafundi ngiyaza nungeke ngiyifunde kodwa ngithi mandebela sisukumenini siseke inkosi yethu sifune okungokwethu siphumenini ezweni lamashona sithathe umthwakazi wethu sime sodwa lokho kuzosisiza
umsakazi omuhle njani ngumduduzi lo wase-South Africa wawuzalise esigodini mina mbone ngathi ngezinye indlela ama-sanction ngokuthi sibone mhlawumbe siyovota next lowo mnyaka ozayo sizokwazi ukukhipha iqembu elizosizama noma lingeke liyenze kodwa sizama ukungcono ngoba lezano yethu le esithi siyayithanda ayisenzeli lutho alikho manje lizwe elingenamuntu weZimbabwe ngendama yokubalekela udubo lasekhaya hhayi abazama sobheka sibona
ye hhayi siyabonga kakhulu Studio 7 umsebenzi awenzayo lokhu kuhle kakhulu ngoba silandela yonke inhlelo zonke ezifakayo so singathanda ukubana lonke likwenzayo madoda likwenze ngenhliziyweni yonke ya mina ngiphuma egwanda lapha kodwa okwamanje ngiphila ngila e-South Africa into eyinkinga laphana kithi madoda mina ngiyabona ukuthi ugovernment vele kalandaba lathi ugovernment kushithi uzenzela yena ukuthi azifidele esakhe isikhwama ngoba umgwaqo ngamaphotholo ngikhuluma manje ngivele ekhaya ngiyangena ekhaya ipetroli ayikho ipetroli ithengiswa nge-forex akula nto ekukhona into zakhona ziyadura ukuthi wena uzithole kahle ngendlela efanele ukuthi igovernment ikhona ukumanaje izinto njengoba yayavotelwa ngabantu ayenzile ukuthi igovernment izithulele nje into abayenzayo so lo msebenzi elwenzayo madoda buqhubekelani phambili likuveze lonke iqiniso elipheleleyo phambili wonke umuntu uzozibonela ukuthi yena kanti vele empilweni kuphilwa kanjani noma ungumuntu nje ukuthi uyakhumbula ekhaya angeke ukhumbule ekhaya noma ungaze ufika ekhaya ukuthi vele uzobulokhu uhlupheka kade sengikhuma kanje ngabe ngihlupheka ndithenga la mapetroli angaziwayo endleleni ipetroli yakhona uyithela manje i-10 liters sokuphelile ugijigijime sokuphelile sesiyophila kanjani ithumba abadala bathi ithumba ngalibona selivuvuka kakhulu sokuseduze ukuthi lidubuke liphole
sanibonani bathokazi bonke la elikhona kwezindawo nezindawo ngihlanganani mina ngegama ngizinze lapha eMzansi la engabalekela khona ngesimo sendlala engathanda ukuphawula kakhulu namhlanje isimo esilapha phela kithi okubuhlungu mpela kuyikho kungiphatha kabi insuku namalanga emihla yonke ukuthi-ke uhulumende esilaye unguhulumende lwana onenhliziyo elikhuni inhliziyo embi unomoya omubi lohulumende okuyukuthi-ke uhulumende ongafuni ukubona abantu bephumelela empilweni zabo ongafuni ukubona abantu besiba lezinto empilweni zabo ongafuni abantu ubona abantu besiba le mali ukuhlupheka kwethu sokuhlupheka yinto edalwe ngamasibomo kasikho idibe mhlawumbe kule simo esithile idalwe ngamasibomo uhulumende lo uyakwazi ukuthi into ayenzayo ivele izaletha ukuhlupheka ebantwini ukubathathela i-foreign currency ukuthi besebenze ngayo usuyekwazi kahle ukuthi uma ngithatha i-foreign currency la bantu bazahlupheka ngizabanikeza imali yami mina ezavelokha isiwa every day lokho kuyabe kujenaretha ukuhlupheka kwemihla lemihla othi leyo mali kabana kuyisebenzisa imali nje ezahlala yabuzela ilizwe lonke begijigijima bengazi le nto abayigijimisayo okuyinto ebuhlungu kakhulu impela ukuthi ngabe uhluphe kathinesho kuhluphe kaya kuyinto eyenziwa amasifomu eyenziwa nguhulumente bese ngizibuza ukuthi manje lokho yabe ekhala ngakho yena yini uhulumende ngoba nguye phela olethela abantu ukuhlupheka kuhlupheka lokhu esikho manje akudala izimo zokutshintsha kosimo somkhathi kodwa kudala uhulumende ngoba abantu basezimbabwe balawo amandla ukuthi bakwazi baziphilise bakhona ukuphuma bengaphandle kwamazwe nanku uyabavalela amathuba lama-passport la wenza kuba nzima ukuthi atholakale uhulumende uyazi ongazi ukuthi ngingambeka ngithi inhloboni kahulumente abantu labana bona umoya omubi ukuthi izinto zonke fana nti zibonele kibo kungabi nomuntu nje ozadla ekhululekile wonke umuntu adle njengegundwane egijima icabanga ukuthi eyi kusasa kusasa yonke nje into umuntu sehlala nje ehluphekile emboyeni wakhe impilo kayisekho kahle.
Ngene ke kwezelemelika lapha abayisithupha abadinga ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa kupheleni komnyaka lamhlanje bebele ngqophompikiswano i-debate yokugcina phambilini kokhetho oluzadinga ozamela leli bandla. Ekuqaleni komkhankaso lo bekulamalunga ama-Democrats adlula amachumi amabili asebesele babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tommy Steyer, Pete Buttigieg, lo nkosikazi Amy Klobuchar, lo nkosikazi Elizabeth Warren. Besenza ingxoxo mpikiswano ledolobheni le-Des Moines e-Iowa lapho okuqala khona ukhetho lwelizwe lonke leMelika. Impikiswano le ibigoqela indaba zelizwe ezibalisa uhlelo lwezempilakahle lokunye njalo kwaba le mibuzo ephathelane lokuthi abancintisayo laba bazakwenzani ngodaba lobudlelwano lele Iran nxa bethe baphiwa ithuba lokubusa ilizwe leMelika.
Ninkata, Nilan, 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 N
ingoma kaDlamDlam loboyoyo besigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ingoma ethi Celebrations, siya celebrate ye umnyaka lokhu saqalisa ke. Igama lami nguChris Gande, siyadibana njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta emoyeni ngo 7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.